esikwenzayo ukuthi information yona leyo ukuthi kubhaliswa ngapi kuvota lokuzwisisa esithi voter education ikho sincedisana leze ukuthi abantu bazwisise ukuthi ama boundaries semi njani ama constituencies semi njani njalo ukuthi ubhalise ukuvota ungabhalisa ngapi njalo siququzela njalo sikhuthaza ukuthi abantu bengabi lendaba lokuthi i proof of residence uyayithatha ngapi ungahamba eze khona le kule form abakunika lona we obhala khona ukuthi hayi mina ngihlala ku address ethile ikwendlala khona commissioner of oath authorize yikho esikukhuthazayo ukuthi abantu bengahlaleli ngemuva ngathatha ithupha sakho esepaper uthathe eseplastiki as long as kule photo yakho and photo yena leyo khanya
kule ngxaki yini elihlangana lazo njengenhlanganiso kumbe abantu abahlangana lazo ekuthini bethole incwadi zabo zokuzalwa kumbe izithupha kumbe babhalisele ukuvota
ingxaki bezikhona mbijana ikakhulu ekutholeni izithupha lezi ngoba besibona ama updates ade siwathola ukuthi ividi ku trade code lapha kobulawa bekulendo ende ezinde kakhulu abantu belayinele ukuthatha izithupha so nxa sokubuya sokungani ku decentralize ukubuya ebantwini kulapha ukubhaliswa khona lokuvota ngaba kakuhle kakhulu ukuthi nxa umuntu omutsha ade ngakatheni 18 years osele 18 years esethe wathola leli paper iid akwanisa ukubhalisa ukuvota njalo kathesi sikhayelele ukuthi sikuthazela labo nje abathethe 16 years ukuthi abathathe izithupha zabo noma bengasoze befinyelele ukuvota so sikhayelele ukuthi ingxakade zikhona lama queues la de khona abantu bengaphathiseka kulelo hlelo
zikhona yini izinqumo eselikela zithatha eziphathelane logwalo loluhlu lwabantu ababhalisele ukuvota
sike saba lomhlangano leZimbabwe Electoral Commission ngeFriday lapha kobulawayo lapho isiqoqisane khona ngendaba ezishiyetshiyeneyo ezigoqelayo nale ndaba echisa kakhulu voters roll so ekuxoxeni kwethu izeki la isinika ifeedback ukuthi hayi ivoters roll ayikabi final for i-2023 harmonized election ngenxa yokuthi kulamanye ama-processes afana le-blitz are-inputter into that voters roll so ivoters roll ayisozibe khona kathesi ngenxa yokuthi ngaba khona kathesi omunye umuntu sengathi ayisafanani leyinye i-final roll ezaba khona after i-rollout le voter registration eyenziwe ilizwe lonke so lathi sabe silonke sixoxisana labo sizwisisa ukuthi kuhamba njani ukuze besinike lathi i-heads up ukuthi hayi final roll sikhona njalo nxa umela abantu kumbe ecouncilini kumbe parliamente kumbe u-presidential ulelungelo lokuthi uyithole uyiphiwe leyo voters roll ku-nomination court so sikwe sikukhangelele ukuthi lathi sibe silandelela sizwisisa ukuthi udaba le-voters roll solumi njani kodwa kwakathe sibe sithi akayikabi ready ngenxa yokuthi kulenhlelo ezijeneyo ezenziwa abazenzayo ezifana le-blitz lokuklina kwe-voters roll kukhangela abantu asebasitshiyayo ukuthi bakhitshwe kuleyo voters roll ingaka-presentwa as the final roll for ama-elections la esibhekane lawa aseseduzane.